into ekhona ukuthi njengoba usazi ukuthi sesile constitution entsha eZimbabwe eyavunyelwana ngo-2013 i-constitution leyana iyavumela i-dual citizenship, and njengoba ivumela i-dual citizenship, we have seen ukuthi i-practice kwamanye amazwe akabantu abangaphandle ukuthi bayavunyelwa ukuvota. Esikhathini esidlulileyo besiyilwela i-diaspora vote, kodwa i-constitution yethu ibingaka-amendwa ukuthi ikhulume ngendaba ye-dual citizenship. So i-argument yethu manje ukuthi njengoba i-dual citizenship isiyi-part of i-constitution yethu, kusho ukuthi ilungelo lokuvota lalo kumele linikezwe ebantwini abangaphandle, abangama-citizens elizwe.
Kodwa siyabona ukubana kathesi sikhuluma nje kungani akulo kwenzakalayo ukuze kulungisiswe lolu daba.
Kusho ukuthi indaba le singayikhangela ngendlela ezimbili. Indlela yokuqala ngeyokuthi sile problem ekhaya ngokwayo ngendaba yama-votes, ukuthi i-electoral process yethu kumele iqale reform, ngoba siyazi esikhathini kuma-elections adlulileyo sibe lodubo njengama-opposition parties ukuthi sithole i-electronic voters roll, lokuthi sazi nje ukuthi abantu even abantu bethu whether barejistiwe and ukuthi into zabo zi-straight ukuthi bakwazi ukuvota. So izinto ngithi esizibona ziqakathekile okwamanje okumele zilungiswe okokuqala. I-diaspora vote ngokwayo yinto yebo okumele siyilwele njengabantu njengama-citizens eZimbabwe esingaphandle, kodwa kumele sibe pragmatic ngokubhekisisa ukuthi udubo kahle kahle olukhulu lusekhaya kungakafiki kithi. So I think indlela esiyikhangele ngakhona yukuthi siyilungise step by step, siqale sibe leqiniso leshiwo ukuthi into zonke ekhaya sezimi kahle ukuthi ivote ezobuya le izoba i-free and fair, njalo lokuthi i-registration process le-voters roll iku-condition ezoyenza ukuthi ivote ingabi lama-issues